kana udzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola amukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 14 Julikazi 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Ekuchoneni kwelanga la izolo inani labakade sebefunyene bele COVID-19 eZimbabwe bese ledlula inkulungwane eyodwa 1034.
Chita mangcwaba la azogcwala thina. Uma ungena nje uyiforeign they will do lento evele isenzeka kungena esibhedlela la Stamford. Uma ungela zincwadi awuvunyelwa ukungena esibhedlela la uyiforeign, akumele unceda ama South Africans first. So hey kunzima abantu mele baziphathe ngoba ungayi esibhedlela sokwenze kungajiki.
Bethulile abeZimbabwe kwele South Africa ngemva kokuba isabelo seHouting esilabeZimbabwe abaningi sekuyiso esihlaselwe kakhulu yicoronavirus ukwedlula zonke elizweni.
Gathesi into eqhakathekileyo yikulungisa indaba ye economy yelizwe. Siyabona gathesi ukuthi i-socio-economic situation eliselizweni lapha yiyo into eqhakathekileyo kakhulu.
Inhlanganiso ezisebenzisana loZulu kanye lengcweti kwezombusazwe bakhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba azimisele ukulwisana lenkohlakalo hatshi ukube ekhuluma nje ngomlomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ekuchoneni kwelanga la izolo inani labakade sebefunyene bele COVID-19 eZimbabwe bese ledlula inkulungwane eyodwa 1034. Leli nani lengezwe ngabantu abangamashumi phose amahlanu 49 abatholakale belegciwane leli. Asebesinde kulomkhuhlane sebengamakhulu edlula amathathu 343 labulala abalishumi lasiyagalolunye 19. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba nabale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezidlula amashumi ayisitshiyagalolunye 91,103. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lantathu 13.2 million. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithupha 576,524. Abasinde kuwo beyizigidi phose eziyisitshiyagalombili 7.7 million kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni akwezwekazi leAfrika asebebanjube legciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 610,807 labulala inkulungwane ezidlula ezilishumi lantathu 13,456 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 305,861 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Bethukile abeZimbabwe kwele South Africa ngemva kokuba isabelo seHouting esilabeZimbabwe abaningi sekuyiso esihlaselwe kakhulu yicoronavirus ukwedlula zonke elizweni. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Sekuzalele ingwe esabelweni seGauteng ngemva kwesimemezelo sikahulumende esokuthi sebesedlula izinkulungwane ezilikhulu over 100,000 asebehlaselwe ligciwane lecoronavirus kulesi sabelo. Le yinto esitshiye iningi labeZimbabwe bethole amathumbu ngezandla njengoba kulapho iningi abafikele khona, basebenza khona, bahlala khona. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi sekubuye kwafaka ibilebile esilondeni yilokhu ukuthi edolobheni leJohannesburg lapho abaningi khona owedlula zonke indawo elizweni kulapho leli gciwane elidla khona amahabulo.
I think kuzoba nzima kakhulu ebantwini baseZimbabwe ukuthi bengcwabe abantu babo ngoba kusazofiwa impela, abantu bayafa lapha eGauteng. Abantu abasasebenzi kuningi babo, abantu abasatholi ukudla nazo zonke lezinto ezikhona. Uma kuyikhona ukufa sizofela khona lapha. Uma kuyikuthi azikhona ukuyobangcwaba emakhaya abantu bakithi sizobangcwaba nje khona lapha.
Emalangeni kube lembiko engagcizelelwanga nguhulumende ethi lesi sabelo siphakathi kokwemba amangcwaba ayisigidi kulungiselelwa labo okukhangelela ukuthi babulawe i-coronavirus. Le yinto ezalwane zeZimbabwe lezi ezithi isibalalisa phandle kwengubo. Ngakolunhlangothi umnumzana Greatman Mkhwebu yena uthi njengoba bekuvele kulomoyana wokungemukeli abakwamanye amazwe ezibhedlela, sebesesaba ukuthi funa lapho abazobanjwa ilumkhuhlane ngeke baphume ezibhedlela.
Kuthi amangcwaba la azogcwala thina. Kuthi uma ungena nje uyi-foreign, they will do le nto evele isenzeka kungena ezibhedlela sithamuthi. Uma ungela zincwadi awuvunyelwa ukungena esibhedlela uli-foreign, akumele kuncedwe ama-South Africans first. So, kunzima, abantu kumele baziphathe ngoba ungayi esibhedlela sokungenzeka ungajiki.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabuthi Mabhena, uthi vele lumkhuhlane usuqalisile ukuhlasela uzulu weZimbabwe kwele South Africa.
Kumele sizame ukwenza lokho ngolwasemzini okuthiwa i-social distance. Singahambe endaweni lapho kugcwele khona abantu. Kumele masiphume emakhaya, sifake ama-mask, sigeze izandla. Kumele futhi nxa ubuya emsebenzini ntambama ufika ngekhaya, kumele ufike ufuthe. Kumele ungesabi ukunoka umlomo udla ama-garlic lalezi ezinye izinto abathi sizidle.
Okwamanje sebebanga kunkulungwane ezingamakhulu amathathu, about 300,000, asebehlaselwe ligciwane le-coronavirus kwele South Africa, kanti sebesedlula izinkulungwane ezine, over 4,000, asebefile. Kusenjalo alokhe egeleza amazwi enduduzo kulandela imfa kankosazana Zindzi Mandela, obeyindodakazi yabomuyi unkosikazi Winnie Mandela lomnumzana Nelson Mandela. Uzinzi ubengumeli we-South Africa kwele Denmark. Uhulumende wakwele South Africa ubengakethuli imbangela yemfa kankosazana Mandela. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedictine Nhlapo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Inhlanganiso ezisebenzisana lozulu kanye lengcwethi kwezombusazwe bakhuthaza uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuba azimisele ukulwisana lenkohlakalo, hatshi ukube ekhuluma nje ngomlomo. Njalo uhulumende wakhe achiyane lomkhuba wokuvala abantu amehlo ngokubopha abaphatheka kunkohlakalo base bekhululwa masinyazana. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni wakhe awethule ngemva kombiko owethulwe nguMongameli Mnangagwa emkhosini wokumnanza usuku oqakathekisa ukuqedwa kwenkohlakalo kuzwekazi le-Africa lwe-Africa Anti-Corruption Day, kanye lombiko awethula esola inkohlakalo ekhona enhlanganisweni ye-Political Actors Dialogue izolo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uMnumzana Mavelas Khumalo uthi akuqali uMnangagwa ukukhuluma kanje kodwa kungiyela akwenzayo. UKhumalo uthi ubona ingani uhulumende okhona engokhohlakele kakhulu ukwedlula okamuyi uRobert Mugabe.
Siyabona ukuthi uhulumende wethu nguhulumende olamanga kakhulu. Kathesi into eqakathekileyo yikulungisa indaba ye-economy yelizwe. Siyabona kathesi ukuthi i-socio-economic situation eselizweni lapha yiyo into eqakathekileyo kakhulu kathesi.
Ingcwethi kwezomnotho esebenza izimele uMnumzana Masimba Kuchera uthi uMongameli Mnangagwa wathembisa uZulu ngesikhathi ethatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2017 ukuba wayezolwisana lemisebenzi yenkohlakalo. Waxotsha amalunga ebhodi yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ayekhona ngaleso sikhathi, kodwa kuze kube lamhla akukho okubonakalayo osekuthe kwenziwa. UDubo okutshela ethi yikukhuluma okuthize kwenkokheli kodwa kwenziwe okunye yinkokheli inye.
Kumele uhulumende abe more transparent, njalo kumele abe more consistent kuma policies akhe ukuze sinqabele udubo esikhangelane lalo khathesi. Ngoba nxa uhulumende engaqhubeka ngendlela asebenza ngayo khathesi, sizaba lodubo olukhulu olokuthi lathi maZimbabweans sizabona ubunzima sibili.
Kodwa uMnangagwa uhlezi esithi uhulumende wakhe uyazama ngazo zonke indlela ukulwisana lemisebenzi yenkohlakalo. Umqondisi wohlangothi lwezokukhulumisana kuZANU PF uMnumzana Thafazi kwaMgwadi uthi uhulumende kaMnangagwa ulwisana layo imisebenzi yenkohlakalo, yikho enye inkokheli kahulumende eyaziwayo isiyatholakala ilawo amacala enkohlakalo njalo sezasiwa emthethwandaba.
President of ZANU-PF, but our president of the woman in Zimbabwe, is on the forefront fighting corruption. No, I can't be.
Umkhokheli weZANU-PF onguye umongameli welizwe uyakhokhela kwezokulwisana nenkohlakalo elizweni. Thina silandela ngamuva kwakhe. Nguye osebangele ukubotshwa kwamalunga ebandla lethu ababengathintwa lanxa kwakusaziwa ukuba babephatheka kwindaba zenkohlakalo. Ezinye zalezi ndaba kuke zadalwa ngesikhathi sombuso kaRobert Mugabe, kungakhangelwa ukuba uvela kuliphi ibandla lezombusazwe kumbe ukuthi ungowaliphi ibandla lezokholo nokuthi uyakuyiphi inyanga. Kasikukhangeli lokho thina.
Selokhu wangenayo esikhundleni uMnangagwa, kulabaphathi ntambo ababalisa unkosikazi Prisca Mfumira, uDr Obadaya Moyo labanye abagoqela ababengabaphathi ntambo ngesikhathi uMgabe ebusa, abanje ngoDr Ignatius Jombo, uMnumzana Samuel Undenge, asebatholakala belamacala enkohlakalo. Umgcini sihlalo wekhomishini eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission uJustice Lois Mathanda Moyo uthi imithethwandaba kumele isekelwe ngokwaneleyo ukuze iphe izigwebo ezingenqabela ukudalwa kwamacala enkohlakalo elizweni. Abenhlanganiso yeTransparency International bathi eleZimbabwe lilahlekelwa yimali eyedlula ibhiliyoni inye yamadola akwelemelika minyaka yonke ngenxa yemisebenzi yenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhlanje ntambama, lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Sakhuluma njalo ngomkankaso wokukhuthaza uzulu ukuthi atshengisele esitaladeni phezu kokudeleka komnotho mhlaka 31 kulinyanga. Mthakazo omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMichael.
Yesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafishane.
Uhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa okwele South Africa usephinde wabuyisela imigoqo yokwalela ukuthengiswa kotshwala kanye lokwalela abantu ukuhamba-hamba ngesikhathi santambama i-curfew, ngemva kokubona ukuqansa kwenani labantu abahlolwayo betholakala bele COVID-19. Umnikazi weqembu lomdlalo we-football yakwele Melika ele Washington Redskins, uDan Schneider, useze wavuma ukuthiyana laleli gama ngemva kokwala okweminyaka eminingi ukuliguqula. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba amankampani asekele leli qembu ngemali anjengabo FedEx, Nike, Pepsi le Bank of America labo sebemanyene lozulu osola leli bizo ngoba liseyamela ekuthukeni abohlobo lwama-Native Americans abatholakala behlala kuleli lizwe ngabahuquluzi bomhlaba ababevela emazweni awe-Europe. Igama elitsha khona liza kwethulelwa uzulu. Sigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe. Lilami uMichael.
Owamanje wathi ngidedele uChris Gandhi ukuze asethulele udaba oluphathelane lezomnotho.
Uzulu kunye labanye osomabhizimusi baqhubeka belokhu besala ukwamukela imali yohlobo lwama-bond note lanxa uhulumende esithi imali le imele iqhubeke ilokhu isebenza. Kubikwa sokubotshwe abantu abedlula amakhulu amabili, abanye bajeziswa emthethwandaba ngokuhlawuliswa imali ephakathi kwamadola angamakhulu amabili lengamakhulu amahlanu. Imali elotshwe bond note eyisisindo samadola amabili lesisindo samadola amahlanu yiyo engamukelwa ngabaningi. Kulandela ukusungulwa kwemali yohlobo lweZimbabwe dollar kwaba lembiko enkundleni zokuxhumana ebulenjini beinternet isithi ama-bond notes azamiswa ukusebenza. Kodwa uhulumende uyalandula limbiko isithi ngamanga ngoba ama-bond notes azasebenza kanye kanye le-dollar leZimbabwe. Ingcweti kwezomnotho welizwe uMnumzana Masimba kutshela uthi ukwala ukwamukela kwama-bond notes sokungezelele ubunzima obuvele bukhona ngokusilela kwemali.
Ukwaliwa kwama-bond notes angiboni kunceda muntu ngoba kuletha ubunzima obuthize ebantwini abayabe bengakwanisi ukuthi bazithengele singathi ngama-basics kumbe into abazifunayo. Ilizwe leli lilodubo olokuselakala kwemali ingaba ngama-bond notes alapha eZimbabwe kumbe ama-US dollars. So ngibona njengani ukufaka abantu ebunzimeni nxa kuyukuthi baliswa ukuthenga besebenzisa imali yalapha elizweni.
Lokho kugcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ebulawa Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni othi ilizwe vele selibuyele ekusetshenzisweni kwedola leMelika.
Iqinisweni kwakande ukuthi abantu sebedolarizile i-economy bese ngithi besebenzisa i-multi-currency again. Ikho sebesala le i-bond note nalawa ama-two bond la. Khona kuba lobunzima ukuthi abantu abaningi abayifinyelele imali yakho kumanye amazwe onje ukuthi abantu abaningi bathi behlile ukuthi bathenge kodwa laba abalayo sebayathenga ezitolo. Yikho nje okuluhlupho ukuthi nxa wena imali yakho ungayitholi kuthi ukuthi wena usenkingeni ukuthi uthole ukudla. Kodwa amanye ama-bond bayawathatha abantu kodwa amanye lama-dollars abayala sikatholi-ke ukuthi kanti vele imbangela ukuthi ama-two bond ayaliwe yikwini akula muntu osekucacisile khona lokho. Kodwa nje mbona ngani kuthiwa nxa yokuthi imali esebenzayo yakuleli zwe kumele abantu bayivume phela anti imali yakuleleli why abantu beyala angikuzwisisi mina kahle kahle ukuthi yindaba ngabantu nxa abagangileyo nje abafuna ukuthi behlukumeza abantu kodwa empeleni ukuthi nxa sikhangele izitolo izitolo sezithatha imali yakwamanye amazwe njalo futhi lama-bond kodwa izitolo ezincane lezi ezisemgodweni langaphi langaphi abanye bangikhona bayaesta bathathi ama-two dollars but ngike ngabona namhlanje kwenye isitolo bethatha ama-two dollars nje bethenga kodwa kwezindawo besala. Emabhanga silokhu sibona indwendwe abantu befolele imali lokhu ihlupha sibili. Kuke waphuma imbiko yokuthi amabhange amanye kade ngalayo kumalanga nje amabili wamathatha edlulile kade bengiyadingekho imali kade ngikade ngiyekho ibond.
Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi baningi kakhulu osomabhizimusi abangamukeli ama-bond notes.
Osomabhizimusi abaningi kobulawayo lezabelo ezidwagcela ubulawayo bese belomkhubo wokuthi bayalo kwamukela ikakhulu ama-two bond lama-five bond. Njalo sakukhuthaza ukuthi yona leyo imali abayiphikayo abangayifuniyo bazabe sebeyifisa ngoba ilizwe lakithi siyakwazi ukuthi yiyo imali esebenzayo amazimdola lama-bond kusebenza kundawonye. Njalo abaningi kukhanya basebenzwe ihungahunga lokuthi izisebenzi zikahulumende ziphiwa ama-$75 lawana ama-US dollar allowances awe-COVID. Basebecabanga ukuthi mhlawumbe izisebenzi zikahulumende zizayibamba leyo mali ngezandla. Sabacebisa njalo ukuthi hayi imali leyo izisebenzi zikahulumende zizayithola iyimali nje esemoyeni esemakhadini kumbe mhlawumbe uhulumende ayikhonvete vela yenza ama-bond. So ngokunjalo-ke abaningi abantu bebesehluleka ukuthenga besebenzisa ama-bond la ikakhulu ama-two dollars lama-five dollars. Kodwa kathesi abanye sebeqalisa ukwamukela ngoba singakunanzela ilizwe lakithi livele kalila mali. Lingela mali linjalo imali ekhona abantu isisindo sayo kabasithembi ngakunjalo abantu sebeprefer ukuthi basebenzise ama-US dollar lama-rand. Kodwa-ke sikuphinda sikucabanga ukuthi abantu bakithi bavele bahola wona ama-bond lawamba amazimdola.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba le-Herald ukuthi amapholisa azaqhubeka ebopha abangafuni ukwamukela ama-bond notes.
izakhamizi zemzini weluveve kobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngodubo lwamanzi, isihudo kanye lomkhuhlane wokuxathuka ijwabu osubahlasele, ikakhulu labo abasinde kwisihudo ngemva kokunatha amanzi abehlangene langcolileyo aphuma ezambuzini. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izakhamizi zemzini weluveve sezikhala khathesi ngodubo olutsha lokuxathuka umzimba osoluhlasela labo abasinde kulesi sihudo esibulele abantu abalitshumi lantathu. Unkosikazi Hilda Ndlovu, isakhamuzi seluveve, uthi lokhu belalo uhlupho lwamanzi aphuma empompini elombala oveza ukuba kawahlanzekanga.
Udubo elisibhekane lapha eluveve silohlupho lwamanzi sibili kakhulu, ngoba esebuya amanzi lapha ayabuya sekhona, kodwa uncedo lwawo ayaphuma futhi abuyele abe yona leyaninto. Ukuwabhoyilisa siyawubhoyilisa, izisu ziyasiphatha ziyasika, into esingathi iyasinceda kakhulu. Abanye salalela ngoma sesithi mama ngona uthatha okulilahle, kodwa ungathulula ungathi uyadla kuyabuya kwinto athi ungathi uyangaphandle uba ngcono kuthi kwinto kakhona.
Umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association kuward 15 umnumzana Ndaba Ngoma uthi amanzi sebelawo kodwa izakhamizi azisawathembi.
Ya udubo lamanzi, amanzi kulezi nsuku silawo since basithembisa ukuthi amanzi awasoze beyavale lokhu seselawo, kodwa izakhamizi lanxa ungakhulumisana ngazo ziyakhuluma ukuthi hayi amanzi kabawakathembi. Ngoba ngikhuluma kunje lakathesi uzathola ukuthi omunye umuntu abe sesithi isisu lesana sesiqalisile, kumbe lo munye bengazange sambamba umzela sekhuluma ukuthi isisu sesingigijimisa.
Unkosikazi Joyce Dliwayo olomzukulu wakhe oxathukayo umzimba uchasisa ngodubo ababhekane lalo njengemuli.
Likhangela umntanami ukuthi unjani umzukulu wami ngendaba yamanzi. Ngamanzi wona lawo phola amadokotela kungahamba kabakuchasisa, ukhona omunye ovelolelele logogo olo-89 years laye usukile. Laba abantwana kwaba affecta ngoba bathi beqalisa amanzi ebuya ayemnyama eyigreen, bathi bafuna amanzi afresh elokhuzeni empompini, yibo aba-affectwa kakhulu. Kwa-affecta u-Ayanda, ukhulu Ndlovu, ugogo Mancube noLungelo. Ibaba afikthwa kakhulu ngoba basukile njengoba babona benje. Akula sizo asizuzanga lutho esibhedlela. Plus walala esibhedlela bathi bafuna imali, sacina ngaze ngathengisa enye iTV engangilayo ngayibhadala. Ngabhadala 400 okulala kwakhe empilo.
Umnumzana Shupani Sivanda, isisebenzi se-Council eSewage Works eluveve, uthi yena labantwa bakhe lokhe bephathekile kuthi unkosikazi wakhe wabhubha ngemva kokuphathwa yisihudo.
Ngisebenza eSewage Works eluveve, so ngingathi nje sagula nje siyifamily, mina labantwana ababili lomkami, waqala mina then ngagula for almost 2 days. Ngarikava kodwa angirikavanga completely. Kwabe sekusiba ngabantwana abagulayo begijinyiswa yisisu labo, after 2 or 3 days babe sebengcono. Kwaqalisa-ke umkami umama wabantwana. Umama wabantwana kwakuyi-Friday I think on the 12th or 13th khonapho. So yena ukwahle kwambamba ngamandla, kwaqala ebusuku nge-Friday egijima ehlanza, then kuthe sekusile wayesengumuntu oseparalyzed inyawo, then engumuntu osexayisa ukuhumana. Then ngamgijimisa ku-24-hour clinic, bafika bamfaka i-drip bamnika amaphilisi. Sunday wayengani sengconywana, Monday waqalisa futhi ngamusa empilo. Empilo bafika bamfaka i-drip, wayevele sesidla nge-drip engasakwanisi ukudla. From there unfortunately the next week yangkhona ama-nurses lama-doctors they were on strike, so she succumbed. It is yona, then she passed away on the 22nd of June.
Kansili ukuthaze abantu ukuba babilise amanzi bengakawanathi ngoba elakho ukuba ahlangane lengcikeza ngesikhathi evaliwe. Umphathi wezempilakahle kumunicipality wedolobho lakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi baphakathi kokuhlolisisa udubo olutsha lolu osoluhlasele abantu beluveve lokuqathuka ijwabu ikakhulu labo abasinde emkhuhlaneni wesihudo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla lezano PF lokhe ekhuthaza uZulu ukuba engaphatheki kuhlelo lokutshengisela mhla ka 31 Ntulikazi, besithi wonke umuntu ozaphatheka kulolu hlelo uyabe esephula umthetho we-lockdown obekwe nguhulumende. Wonake ukhuthaza uZulu ukubana ahlale ezindlini ukuvikela ukumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Linye icele inhlanganiso ezulela amalungelo abatsha elizweni ezigoqela imela izifundi zemakolitshini izinasu bakhuthaza uZulu ikakhulu intsha yelizwe ukuba aphatheke kulolu hlelo ukuze baveze kuhulumende ukuthi abajabuliswa yisimo somnotho esilokhu esiqhubekela phambili sidilika. Ukuze sizwe okuningi, uMike Obe weStudio 7 uxoxa lomnumzana Jingani Shoko, ilunga lenhlanganiso yezinasu.
I-lockdown ungananzelela ukuthi i-government yethu eZimbabwe nxa ikhuluma nge-lockdown ithi yona i-lockdown is meant to benefit ama-citizens. But ungakunanzelela lesisa kahle kahle, i-lockdown, we have seen ama-decisions being made by the government. During i-lockdown, we have seen key political decisions being made by the government during i-lockdown. So yona i-government nxa isithi abantu ngeke batshengisele ngenxa ye-lockdown. So is the government trying to tell us ukuthi bona yibo bodwa abavunyezwa ukwenza ama decisions ngesikhathi se lockdown? So you notice ukuthi vele into yonke ethwa yi lockdown kahle kahle it's working to the advantage of government and ZANU-PF. So nxa ukutshengisela kulilungelo labantu kuvela ku constitution, basically we are saying people should go and demonstrate. We may have noticed ukuthi endaweni njenge United States, Malawi and Mali as we speak abantu bayatshengisela. So thina singamelela ukuthi iCovid iphele, which means ilizwe liyachabalala abantu bayebetshontsha. Njalo ilungelo labantu lokuthi betshengisele nxa kusenza kabahambe abantu beyotshengisela.
Ngombono wakho kukhona na okulakho ukuphumelela kulumkhankaso okujonge ukuthuthukisa intsha yakwele Zimbabwe?
Bona abayenza ngokwenombolo bathi 75% of this population ingama youth kumbe intsha. So sibona ukuthi kungatshengiselwa kumbe kungademonstratewa ama youth they are the most affected, and sizananzelela ukuthi kungatshengiselwa intsha akathe singakwanisa ukuthi ibe yona engathola amathuba angcono, ibe yona engathola maybe ukufunda okungcono. Sizananzelela ukuthi izikolo, izibhedlela nemisebenzi konke lokhu ku-affecta intsha yakathesi. Njalo
ubona ngani ukutshengisela kuyasiza na kwele Zimbabwe? Ngoba siyabona lokho akusilona ukuqala abantu bephuma ngobuningi babo besiyotshengisela, kodwa akukaphumi lutho. Eningi labantu balokhu beqhubekela phambili bekhala besithi isimo somnotho silokhu esiqhubekela phambili siguguteka.
I think kuyasiza ukutshengisela ngoba abantu bathola ithuba lokuthi be-exercise amalungelo awo. Njalo abantu kumele bebe organized, because ukuze into iphumelele we are saying how many people are of the idea, and abantu bayakwazi ukuthi lilungelo labo ukuthi betshengisele. So we have seen even in the United States where we have better run economies, people demonstrate. So thina we are saying abantu nxa bekwazi ilungelo labo, abantu nxa bekwazi ukuthi bona bafuna ukuthi kube lempumela yani exactly ekutshengiseleni, I think we are Caesar.
Lo ngumnumzana Jingani Shoko, ilunga lenhlanganiso yezinasu, obexoxa lo Mike Webe weStudio 7 ecingweni eseHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7